izizalwane zeZimbabwe neSouth Africa zigide ukuthokozelela ilanga likazibuse namhlanje ngokuqhuba ingxoxo lapho ebezibuzana khona ukuthi ngambe izizalwane zeZimbabwe zayithola yini inkululeko ngo-1980. Phose zonke izikhulumi kule ngxoxo-mpikiswano bezivumelana ukuthi yebo ilizwe laphunyuka phansi kombuso woncindezelo lwamabhunu kodwa qede lapho wangena phansi koncindezelo lwebandla lweZANU-PF. Bathi ZANU-PF yathola umnotho oqinileyo yawuguqisa phansi ngamadolo ngenxa yenkohlakalo kwathika abantu bengaswela msebenzi kwaphinda kwandisa ukuyanga elizweni. Lezi izinto abathi kazitshengisa ukuthi kunenkululeko. Enkulumeni yakhe kulombuthano umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community South Africa umnumzana Ngqabuthi Mabena uthi bakhona abalutshwana asebethethe inkululeko lomnotho welizwe bayithwathika ezambeni zabo okuyibo okufanele balwiswe ukuze wonke umuntu akhululeke.
Uhulumende waseZimbabwe wahamba wayeWashington ku-IMF le-World Bank lapho aphuma khona lohlelo lwezomnotho lwe-Economic Structural Adjustment Program. Sabona amasektha amaningi avala. Izizalwane ezinye zaseZimbabwe ababesebenza eZimbabwe babuya lapha eSouth Africa. So yikho thina sithi-ke yebo yesathola uzuzo ngo-1980 kodwa kasakhululeke.
Abanye-ke bathi kungatsho kanjani ukuthi iZimbabwe ikhululekile nxa izinkulungwane zabantu ezabulawa ngesikhathi segugrawundi kungakakhulunywa ngazo noba ukujeziswa kwalabo abenza lokho. Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Jonathan Mbezi uthi kufuneka izizalwane zeZimbabwe zime ndawonye zilungise konke okonakalayo kusukela ngo-1980 ukuze umuntu wonke akhululeke ngokugcweleyo.
Okwamanje abantu siyabona ukuthi kuneinto eshothayo kancane ukuthi singazicelebrate-a le i-independence kahle ngoba kunje lapho e-South Africa namhlanje kuzofanele sithokoze sijabula yonke indawo but ngathi imagine sesiphansi umhlangano wokuthi kuvele kuzovelani after this.
Ngakhona ngabathi ukungena kukamongameli Emmerson Mnangagwa embusweni osekwenze zonke iingatsha zikahulumende zagcwala abebutho kukhombisa khona ukuthi inkululeko isithe yanyamalala njengoba kusobala ukuthi ibutho ngeke livumele ukuqhubela abanqobileyo iintambo zombuso. Omele bandla le-MDCT kwele-South Africa umnumzana Austin Moyo uthi zenzo hatshi ukukhuluma nje ngomlomo yizo ezizakwenza umuntu wonke eZimbabwe azwe ukuthi ukhululekile.
Uma sikhuluma nge-independence uzibuse sikhuluma ngokuthi abantu babe nelungelo lokuthi bakhulume lokho abakuthandayo ngesikhathi abasithandayo, babe nelungelo lokuthi bahlangane ngesikhathi abafuna ukuhlangana ngaso. Kumanje abaningi abantu baseZimbabwe baphumile eZimbabwe bangaphandle, kanti uzibuse lona kanti ubenefitha bani wona?
Yini ngeke lithi alikho ilizwe elikhululekileyo elibalekelwa ngabantu balo njengeZimbabwe? Laba ke bathi nxa iZimbabwe sikhululekile kwezombusazwe, ezomnotho, ezenhlalo kaZulu, kwezokwethula kwemibiko, kwezokukhetho lezinye, akukho zabuza omunye kodwa bonke abasemazweni bazabonakala ngokuthwala imishaqana yabo sebephindela ekhaya. Yingxoxo-mpikiswano ibiqoqwe inhlanganiso yeZimbabwe Community South Africa ndawonye le-African Diaspora Forum. Mina nginguSebenzo Hansi bekwele-South Africa, ngingubenedictinhlapo.